zvakanaka.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 4 kumfumfu 2018 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla zenkampani yezesa ezintathu ezibotshwe izolo ngecala lenkohlakalo eliphatha imali engena ku $35 million zizamiswa emthethwandaba namuhla. Uhulumende sesungule uhlelo lokupha uZulu weHarare umuthi onqabela umkhuhlane wekholera okweminyaka ephakathi kwemithathu kusiya kwemihlanu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iziphathamandla zenkampani yamandla kagetsi ezesa ezintathu ezibotshwe izolo ngecala lenkohlakalo eliphatha imali engena ku $35 million zizamiswa emthethwandaba namuhla. Iziphathamandla lezi zibalisa umnumzana Joshua Chifamba, uJulian Chinembiri lomnumzana Thokozani Dliwayo. Abachuchisi bethesa abathathu laba icala lokuntshontsha amamiliyoni amadola ekuthengweni kwemitshina yamagetsi kwenye inkampani yakwele India ngo-2014. Uhulumende izolo usungule uhlelo lokupha uZulu weHarare umuthi ovikela umkhuhlane wekholera okweminyaka ephakathi kwemithathu kusiya kwemihlanu. Umuthi lo uqale ngokuphiwa izakhamizi zeGlenview lezeBudiriro lapho okubhahe khona lomkhuhlane wona usubulela abantu abangamachumi phose amahlanu 49. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana wabhadaya moyo ube ngomunye waba kuqala ukunatha lumuthi. Umoyo ukhuthaze uZulu jikelele ukuthi aze phambili awunathe lumuthi ukuze alondoloze impilakahle yakhe. Uhulumende uthi kusiyafika ngempela viki ufuna ukuthi abe esephe abantu abafika phose isigidi esisodwa lumuthi. Abantu abanengi baqhubeka bekhala ngomthelo osungulwe nguhulumende nxa umuntu ehlawula ngekhadi lebhanga kumbe ethumeza imali eyisusa ebhukwini thize eyisa kwelinye. Bakhala njalo ngenyathelo likahulumende elokuthi amabhanga sokumele ehlukanise amabhuku ale mali yemelika lale mali yohlobo lwamabhondi. Bathi le yindlela yokubantshontshela izimali zabo njengalokho okwenzakale ngomnyaka ka-2008. Kubika uGibson Bebe.
UZulu weZimbabwe utshengisele ukukhathazeka ngombiko othi amabhanga onke aphiwe umhla ka-15 mfumfu ukuthi abe sevulele uZulu ama-akhawunti amabili atshiyeneyo azokwehlukanisa idola lemelika laleyo ekagetsi ARTGS. Esethula umbiko wakhe wemali owe-monetary policy uSibusiso Lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangushka uthe laloba sebehlukanisele lawo ma-akhawunti idola lemelika liyaqhubeka lilingana ledola eliku-RTGS. Lokhu sokulethe ukuthandabuza kuZulu osele zibuza ukuthi pho kungabe kwehlukaniselweni ama-akhawunti nxa isisindo sedola lemelika leli-RTGS lingene. Isakhamuzi seHarare umnumzana Thembelihle Dunga uthi le yindlela kahulumende yokutshontshela uZulu imali yakhe yakhe yaphandle kwelizwe ngesikhathi ilizwe lithwele nzima ekutholeni imali yakwamanye amazwe yokuthenga ufunakalayo elizweni.
Siyezindaba lapho ezenzakalayo elizweni ukuthi uhulumende kalesi sithi sikumele kuvulwe ama-accounts angu-2 inyibe yi-RTGS balance account inyibe yi-US dollar account. Nasikwazi lokuthi kutshoni kumbe abantu bakhona bayathembeka yini ukuthi ama-US dollar angikhona singakafaka ku-account kumbe ngathunyezela imali ngiyifake khonapho ngizayithola yini ngama-US dollar, ngoba sebetshengisa ukungathembeki emuva ngayo. Khathesi asikwazi kumbe baza kwenza ngonokho abakutshiwo ukuthi bazasinika imali ngama-US nxa ungavula i-akhawunti yama-US dollar. So hhayi, nabele kambathembi sibilaba bona ngani bafuna ukusidlela imali sibili, bafuna ukusiphinda khonokho. Yana kwenzela 2008 bafuna ukusiphinda futhi.
Abebhanga le-RBZ bathi sebevumelane labebhanga lezwekazi labensundu le-Africa Export Import Afrimax Bank ukuthi bazaletha imali eyizigidi ezingamakhulu amahlanu 500 million emalini yephepha ledola lemelika ezaphathisa ukubhadala labo abafaka imali yabo ku-akhawunti yemali yaphandle. Kodwa abakhulume le-Studio 7 bathi abalathemba laleli bhanga ngoba besakhumbula izithembiso ezenziwa ngesikhathi uhulumende esethula imali yomhlobo we-bond note ukuthi asoze alahlekelwe imali yakhe ekwamanye amazwe ngomnyaka ka-2016.
Athi nasesidiniwe amadlwane la, ngoba ungakhangela ukuthi ekuqaleni i-Afri Exim Bank le yakuya isithi iyathembisa iyasekelana lebhanga le-RBZ kulethwa ama-bond note lapha. Nanku sesibone i-RBZ siguqulile futhi u-Afri Exim Bank liyasayibona ukuthi siye ngayo ngodaba lwama-bond note.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Abel Siziba uthe uhulumende kufanele aphumele egcekeni uzulu weZimbabwe ngamanga eqinisweni ngesikhathi ethembisa ukuthi ama-bond note azaqhubeka elingana isisindo ledola lemelika ayabe elinetha ebhanga.
Thina sisakwazi ukuthi uhulumende uzama ukuthini lapho. Wasitshela ukuthi i-bond note kumbe konke ongama-RTGS akhe la ayalingana ledola lakwemelika. Ngakho-ke nxa sesitshela ukuthi sokumele sivule ama-akhawunti amabili atshiyeneyo, asisakwazi ukuthi uzama ukuthini. Sokumele abuye aphume phambili avume ukuthi waqamba amanga ukuthi sibe lethemba lokuthi useguqukile. Nxa engazange evume ukuthi waqamba amanga, asisoke sitshintshe lathi, asisoke sihambise imali leyo kumabhanga.
Ingcwethi ezicubungulayo ezombusazwe nezenotho zithi okwenziwe nguhulumende kumgceke ukuthi kakusoze kwanceda ukuqeda udubo olukhona elizweni lokusilela kwemali njengakwamanye amazwe. Iningi likhuthaza uhulumende ukuthi aphume lenhlelo ezidudikisa umnotho welizwe okuzahuga abakwamanye amazwe ukuba babe lethemba labakwenzayo balethe imali ngokusungula amabhizimusi lamafekthali eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Izakhamizi zakoBulawayo sezikhuthaze umasipala ukuthi aqedise zonke inhlelo zokwakha ezijonge ukuthuthukisa leli dolobho esezilesikhathi zimile njalo eqakathekise amabhizimusi. Kubika uBathabile Masuku.
Emhlanganweni wokukhulumisana labosomabhizimusi bakoBulawayo, iziphathamandla zedolobho zikhuthazwe ukugqiba inhlelo zonke ezasalela endleleni eseziliminyaka phose edlula amachumi amahlanu lengxenye. Osomabhizimusi babalise imigwaqo, amabholoho lamaphaka atshiyelwa endleleni ukwakhiwa bethi kwenza idolobho lingabukeki. Omunye wabasekela linkuthazo ngusomabhizimusi wakoBulawayo, umnumzana Edward Gumbo.
Kulomgwaqo omkhulu owawulungiswe kudala ngesikhathi sabondubiwa, the former town clerk, dala ukuthi umgwaqo luzahamba right round Bulawayo, usenzela ukudecongest ukuthi abantu bangamotshi isikhathi bequma edrobheni. Nxa ufuna ukuya eChabalala uhambe ngawona lwana umgwaqo yethu tshela ususethi fast fast fast. So imigwaqo lo waqaliswa waphelela endleleni, awuqedwanga. That's my concern, ngoba as I talk now wama e-hillside and la ngapha ku Harare umele uze joina I Harare Road uye joina Bonki Airport Road uye joina Falls Road awuphelela then kule bridge Elise United College.
Omunye usomabhizimusi wakobulawayo unkosikazi Beauty Bulu ucele ikhansili ukuba iqale uhlelo lombuso wezabelo ekupheni amathenda akobulawayo kubo somabhizimusi bedolobho hathi osomabhizimusi bakwamanye amadolobho.
Sikhangelele ukuthi ibulawayo ikhule. Ma ikhula ikhuliswa ngabantu abaningi kanti kakhulu ikhuliswa ngabanikazi. Then sikhangelele ukuthi nxa kulama tenders abuyayo a benefit kumbe asize abantu abe local first then nxa ukuthi sokuswelakile abe local sesingayaphandle sisenzelani ukuthi abantu nxa besebenzile abe local imali bazayisebenzisa kulelo dorobho sizabona ukuthi kuzabalula kubantu abasebenzayo ukuthi babhadale indleko ze city council babhadale ifees babhadale amanzi babhadale konke nje okufaneleyo empilweni edorobheni lakobulawayo.
Omunye njalo usomabhizimusi wakobulawayo unkosikazi Faith Makamure ucele ukuba ikhansili izame ukubutha izibi ezitaladeni eziphakathi laphakathi kwezakhiwo ethi sezisenyanyeka.
Ikhansili siyacela ukuthi bangene kuma emikoti. Emikotweni laphana there is a lot of debt that is not being cleaned. A lot of refuse. Which akula aba clean iloku zini ingcekeza leya and they've got ngakaba fundise futhi abantu abana aba operator ama companies abo emkotweni lapha ukuthi bangaposteli bangalahleli idoti yonke la katespela abantu baningi abapho ngudla iloku zini yakuthenga ama tech takeaways baposteli kona pana ama pampers yonke into ikona pana akukhambeki imbodlela wesof ngento yama ciders. The masaita sama mbotela wanganatha laba banatha bapho ngupho lahlela anyway into leyo kumele uthi lungisise eh ukuthi bakukhangele okunye konke siya kubonga sibi.
Umabhalane omkhulu wekhansili umnumzana Christopher Dube uthi wonke umuntu ozatholakala elahla izibi mahlayana uzahlawuliswa njalo wabo hlangothi lokulondolozwa kwemvelo abe Environmental Management Agency bazancedisana lekhansili ekuboneni ukuba abantu baphatha idolobho ngokuhlanzeka. Osomabhizimusi babuke ukuhlanzeka kwedolobho loba nje kukhona lapho ikhansili ehluleka khona bethi basebenzelana kahle ledolobho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Nxa umkhokheli webandla leNational People's Party unkosikazi Joyce Mujuru elokhu ezibuza ukuthi kahle kahle wanqotshwa njani kukhetho. Impendulo nansi. Abasekeli bakhe bavotela umnumzana Nelson Chamisa ngokutsho kweziphathamandla zakhe esizingene ku-MDC. UMavis Gama uyalandisa.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngesikhathi abekade beyinkokheli ye-NPP beze ukuzozethula lokubona umkhokheli we-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, emahofisini akhe. Owalwa impi yenkululeko umnumzana Bernard Ncube, enye yenkokheli ye-NPP emathebeleleni North, osehlamukele unkosikazi Mjuru, waya ku-MDC, uchasisa ngalokhu.
Sasuka sangathi siyabhokakala ngoba sathi sesizalanda ukuvota lapha sasikhulume lo president wethu uMamjuru ukuthi kajoyine in i-alliance. Manje wakhanya ngani awuyawayawayawayawaya so kudlokakhe lokhana infact labantu uma bezingena ebantwini abantu bebesithi hayi bona bamfuni bona bafuna ubani uJamisa so zagcina sithi hayi bantu asivotileni bani uJamisa kodwa sifake nini in ama-MPs ethu lama-councillors ethu so sithe after election sahlala phansi sonke imadinodi yonke sasesithi hayi asiresayine nini saresayine abantu basebesithuma ukuthi ayihamba nini liye simela ngaphi eHarare soko kwenzakaleyo.
Uncube ulandise ngokuba kungani bekhethe ukuphuma kuleli bandla khathesi bengazange benze lokhu ngesikhathi kukhuthazwa umanyano wamabandla aphikisayo ukhetho lungakenziwa.
Kusaqalisa ngo I think it was May sikhulumisane mami sithi uya mfethu uthangirai esaphila wasethi hayi sekukhulumisane le sengani siyavumelana wacela futhi sesitshele sitheni ibizo lokuthi MDC kalifuni ufuna kutshintshwe ini iloko so sizinjewadina besingaphansi kuye besingalaphawa so sithevele siyavota laphana hhayi besihamba thina sesingasamfuni imfekti bese siphonge ukuthi akula nto esingayenza bese singasamfuni noma sihamba laye lapho it was our enemy to say the truth
okwakusenza behluleke umcebisa wonkosikazi Mjuru uncube uthi ngoba engumuntu oyisiqoqodo ongalaleli okukhulunywa ngabanye
hayi umama khona esitwo stubborn ekhaya ulenkani so lenkani nje bese sibohamba la ibuye ezoweza imhlangano le yibonayo ukuthi action speak more than words ngoba okwabuye Vic Force abantu bathathithi ha mama abantu abakho abakufunweni okwabuye abantu abangu-4 or 5 umavarie ba-adresa losi pepa bathi ba-adresa losi pepa sihamba la ejambesi wayenganama-tisheti abantu bafuna ama-tisheti kala he was just wezithwele ipesi yakhe so kesathi ebantwini hayi ngcono zivoteleni ichamisa so every NPP kakwavotela umamjuru unceba abangu-2 or 3 nginje mna avotela uchamisa
isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa nguchamisa unkosazana Thabita Khumalo uthi lokhu yikho kanye okwakufiswa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai
siyathokoza kakhulu njengebandla le-MDC ekhokhelwa ngobaba u-advocate Nelson Chamisa namuhla lilanga lokuthi izifiso zikamuyi ubaba uRichard Morgan Tsvangirai sesizifezile nginethemba lokuthi baningi phandle ngale asebekubona ukuqakatheka kwekuthi sibe nyandanye njengantwana baseZimbabwe ukwenzela ukuthi siyethatha inkululeko yethu kuzanu isiminingi kakhulu iminyaka silokhu sisithi kumbe hhayi isikhathi sesifikile siyakuthokozelela kakhulu
umakhumalo uthi lokhu osekusenzakala akumangalisi ngoba uZulu owavotayo esazi mhlophe ukuba ngubani owanqoba kukhetho lokudinga umongameli lwamhla ka-13 Ntulikazi
okukhona lapha yikuthi thina njengebandla le-MDC sithi khona ubaba umnangagwa wavotela i-constitutional court kodwa ubaba uChamisa wavotelwa nguZulu so kumele umnangagwa labalandeli bakhe bahloniphe izifiso ezenziwa nguZulu kukhetho lwelisivelekile
abekade beyinkokheli ebandleni le-MPP leli bathi kungalesi sizathu bebone kufanele baphume egcekeni ukuba sebeyingxenye yomanyano we-MDC Alliance okhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lo msakazo uzame ukukhulumisana lonkosikazi Mjuru ukuze azikhulumele icele lakhe ngalokho akwetheswayo ukuthi akalaleli ukucetshiswa ngabanye bakhe kodwa ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini belungadotshwa ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Iningi lezizalwane zeZimbabwe lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usesebenze nzima ukuvuselela ubudlelwano beleZimbabwe lamanye amazwe omhlaba. Kodwa zithi kunengi okusamele kwenziwe ukuhuka abatshali bezimali lamankampani amakhulu ukuthi azevula amabhizimusi eZimbabwe. UBenedictine Hlapo uyalandisa.
Ngokusho kwenengi lezizalwane zeZimbabwe, ubudlelwano beZimbabwe lamazwe omhlaba lezinye inhlanganiso emhlabeni jikelele bubukeka ngcono kakhulu kulesikhathi obuyikho khona phansi kwahulumende kamnumzana Robert Mugabe. Abaningi bathi kuvunyelwa kwamazwe omhlaba ukuzoqapha ukhetho olusanda kwedlula ukukhulumisana lehlanganiso ye-Commonwealth ukuze iZimbabwe yemukele njalo njengelunga kanye lokuthola inhlanganiso esifana ne-European Union lamazwe anjengabo-German kuthiwa alamaqula azobheka amathuba okudlelana leZimbabwe ngezinye zempawu ezitshengisa ukuthi umongameli Mnangagwa usesebenze nzima ekuvuseleleni ubudlelwano lobu kodwa-ke incitshi kwezombusazwe umnumzana Gideon Chitanga ukuthi phezu kwalobu buhle obenziweyo kusasekunenge okusafanele kwenziwe singakaboni osomabhizimusi begcwala bephuphuma elizweni le yinto egcizelelwa ngumnumzana Mbuyiseni Moyo laye othi bayayibona imizamo kamongameli
engibonayo mina ukuthi indoda leyi isishone yashona phansi phezulu ikhulubisana namanye amazwe kodwa asikakuboni okubambekayo ngoba nje kulalesi sifo esikhona manje sikhorela abantu akhulumisana nabo bahluleke ngisho ukumnikeza ipeni ukuthi sithole usizo kubafowethu abafayo manje.
Esinye isalwane sezimbabwe umnumzana uprofesa Muyambo uthi ukuphoselana inyoka ephilayo nokukhuncelana izidwaba okwenzeka phakathi kwe-MDC Alliance lohulumende kamongameli Mnangagwa ngenye izinto okufanele ilungiswe ngesiphangiphangi ngoba kuchiya abafuna ukusungula amabhizimusi bengasazi ukuthi kuyiwa phambili loba emuva.
Ukuthi okwamanje mina ngibona ngazathi ilizwe lethu akukalungi lutho asikalungiseli thina ngaphakathi kwezombangazi umbusazwe kule kuxokozela abantu abazwanani siyaxashana siyathukana asiqale silunge sibe thina ngaphakathi.
Umnumzana Gretman Mkhwebu yena uthi uyathokoza ngendlela abezimbabwe abasemazweni abaphijeka ngayo ngelizwe labo esithi bengekho aluba uhlupho lwabantukazana elizweni lwedlulise amalawulo.
Idiaspora iyazama mpela okusemandleni ngokuthi bathuthukise izimbabwe. Uyazibonela nawe nje ukuthi bayazama ngayo yonke imizamo abanayo ukuthi basebenzele ilizwe nometha izinto zingakazinzi kahle. Ukuthi uma ngaba yonke into seyihleleke kahle kuyakhombisa ukuthi khona okuningi abasezokwenza bekwenzela izimbabwe. Khona kwabalakho laba bazama ukuthi baphosele izimbabwe.
Kukhona abanye bathi kudingeka uhulumende abaphe amathuba ngcono abangaphandle laba ukuze basibone isizathu sokuyahlanyela imali yabo ekhaya. Abanye bathi kudingeka uhulumende aqinise isandla ekubopheni bonke abaphatheka kunkohlakalo okungenye yezinto ekhanga kakhulu abafuna kuzosungula amabhizimusi elizweni. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Abanengi selikela luzwa udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa yena othi umnumzana Nelson Chamisa uzavulelwa isikhundla edale lephalamende lanxa engayisilo lunga laleli dale. Kungenziwa lokho iphalamende yeZimbabwe iyabe isihambelana leya kwele Bilithane lapho umkhokheli webandla eliphikisayo alilunga lephalamende njalo eholiswa nguhulumende. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe legqwetha umnumzana kucaca Phulo yena olilunga lephalamende njalo engowe-MDC kaChamisa wachasisa ukuthi kahle kahle kuzasebenza njani lokhu alubana kuthe kwafezwa.
EZimbabwe nxa sikhangele sisebenzisa i-constitution yethu le esilayo lanxa sibuyela ku-constitution endala esasilayo iphalamende ikhokhelwa ngomunye oyabe engumuntu osezingeni eliphezulu osinia kuhulumende. Uhulumende ile leader of government business, so ungangena kuphalamende uzathola ukuthi nxa kulamaphathi amabili i-ruling party then kube le-opposition party kuhlangothi le-ruling party kule-leader of government business uyabe ngumuntu osinia kuhulumende. Siyakhumbula kwesinye isikhathi uMnangagwa kwaba ngu-leader of government business engu-minister of home affairs, kathesi u-minister of home affairs okhona ngu-leader of government business nguye okhokhela i-debate yonke ekahulumende. Bese kusithi ehlangothini le-opposition uba khona futhi kuthiwa ngu-leader of the house nxa kuku-lower house lekithi nakusenethi khona ngale kuba lo munye ongu-leader okunguye okhokhela i-business okukhokhela i-debate kwiside ye-opposition a-senior member oyabe ekhethiwe khona ngayo. So that works. Uyabe senza imisebenzi yonke. Uzuthola ukuthi okhokhela i-opposition jikelele kakho ephalamende ngoba anti wayecontestile ukuthi abe ngu-president. So uyabe engekho ephalamende. Asebefuna ukukwenza ukuthi anikwe layo a certain role, inhlonipho ethize, nama-allowance amvumela ukubana enze i-role yakhe ekhokhela i-opposition ekhona kuphalamende. Bakurecognize bethi bona bakubone kusenzakala e-England e-Westminster ngaphengani. Mina owami umbono ukubana akusiyo idea embi kodwa esikukhangeleyo ukuthi i-idea leyo akumelanga yenziwe kuthiwa kuzama ukunikwa ubaba uNelson Chamisa ithambo lokuhlafuna. Kangeke akuvume lokho. Ngabe kuthiwa kwenziwa kwi-reform nje jikelele engelani ne-election leyo ne-legitimacy issues ezikhona, ngibona ingani lokuyi-proposal engxenye mhlawumbe abantu ababezathi ngemva kokuyikhangela bayitshintshe lapha nalapha bebengayamukela. kodwa bathethe ngendlela abafuna ukuyiletha ngayo ilobunzima bona lobo ukuthi kuzagaya ingane ukuthi uthwaqoba lapha itambo ukukhohlwe ngama-election lawo owaqiliweyo ngibona ingazane okwenzakalayo okwenza kube nzima ukuthi i-idea leyo iyamukeleke
ye nxa sesikhangela kodwa-ke babaphulu siyabona ukuthi i-veritas kuyakuthi yangayanga khonokho yakubeka emphakathini yathi-ke u-leader of i-house kumbe ngithi lookhokhela i-opposition kwangena ngo-1923 kwaba khona kwathi ngama-1960s kwangani kuyamiswa ngoba u-Ian Smith wayengani uyesaba abantu abamnyama kuzobuya-ke lo mongameli Robert Mugabe wakuyekela ngoba kule zaphu so-ke baphinde bathi ku-constitution section 151 yeZimbabwe iyakutsho sibili ukuthi hayi kumele kube njalo ukuthi uleader of the house abe ku-committee on standing rules and orders into ezinjalo
uleader of the house lo okhulunywa kusection eqambayo nguleader of the house lo ebengikutshela ngaye okhokhela i-house ukuthi oyimember of parliament the most senior one okhona okunguye okhokhela i-house lo okhulunywa ngupresident uMnangagwa labanye basho ukuthi okhokhela iparty lapho kuphuma khona i-opposition njengo-Jeremy Corbyn e-England laye aphiwe isisindo sokubana abe le official business enye ayenzayo arecognize as xa useheroes eka kusukunywa kuthiwa kuyaintroduce abantu laye kuthi kuthiwa hayi okhokhela i-opposition party laye ukhona ujeremy corbyn kangenanga laphana ngonxa ukuthi uyimember of parliament but ungene ngenxa yokuthi nguye osokhokhela i-labour party so lapho kuyaze kufuna ukuthi kutshintshwe i-constitution ayisiyo nto engayenzakala amazimbabweans angavumanga ukuthi yenzakale ngendlela yokutshintsha i-constitution kuyazoba ukuthi kube le amendment ye-constitution ukuze kuvumakale into enjani
bayatsho ukuthi-ke nxa bekhangela umnumzana uchamisa kathise ngangena edala lephalamende nxa engawina i-by-election kumbe kube lo senator ongaphuma esikhundleni sakhe kwenza ukuthi anike uchamisa ukuthi angene kumbe yena uchamisa angawina i-parliamentary seat ngesinye isikhathi esithize wena ukubona njani khona kwabakhuluma ngakho
sebegxile ekungeneni kukachamisa ephalamende kodwa uchamisa akazange wathi ufuna ukungena ephalamende ngoba uchamisa ukuthi ngiwine ngiwupresident ngikho ngisithi nxa bekhuluma ngoku-introducer u-leader of the opposition law kabakukhulume bengakulinki lo chamisa
umnumzana kucaca pholo ligqwetha njalo ulilunga ledale lephalamende engwe-MDC likantunjambila itshahelidala uJays Maravini esigqibela uhlelo ngengoma ephuma kudlalate lakhe elitsha ethi yona Tunjambila singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili iziphathamandla zenkampani yezesa ezintathu ezibotshwe izolo ngecala lenkohlakalo eliphatha imali engena ku-35 million zizamiswa enkantolo namuhla Uhulumende sesungule uhlelo lokupha uZulu weHarare umuthi onqabela umkhuhlane wekholera okweminyaka ephakathi kwemithathu kusiya kwemihlanu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwangu half past 7 okwamanje litshone kuhle olivalelisayo. Muntungami Linkomo.